Isahluko 35- Ukuncindezelwa kwelungelo lomzwangedwa. Inkolo yamaRoma isiyamukelwa ngamabandla asungulwa ngabavuseleli ngesandla sobungane lamhlanje okwedlula eminyakeni edlulileyo. Emazweni lawa lapho inkolo yebandla leRoma engakhuli khona, abaholi bayo bathatha amanyathelo okwakha ubudlelwane nabaholi bamazwe lawa ukwenzela ukuthi bathole amandla ababelawo endulo. Kulokhe kusanda ukuyekethisa mayelana lemfundiso ezehlukanisa amabandla emvuselelo laleyo efundiswa ngabopapa. Njalo kulombono olokhe ukhula okuthi asehlukananga okuya ngaphi, njalo lokuthi ukuyekethisa okuncane ehlangothini lwethu kuzayenza ukuthi sizwisise ngcono inkolo yamaRoma. Kwakulesikhathi lapho amabandla emvuselelo ayeqakathekisa ukukhululeka kwabantu kwezenkolo okwakuthengwe ngentengo ephezulu kakhulu. Babefundisa abantwababo ukuthi bengahlanganyeli lemfundiso yabopapa, njalo babekholwa ukuthi ukuzama ukubambana leRoma kwakusitsho ukuhlamukela uNkulunkulu. Kodwa asetshiyene kanganani amazwi akhulunywa lamuhla lalawa ayawasendulo, GC 563.1. Lawo abamele umbuso wabopapa bafundisa ukuthi ibandla leRoma livezwe ngendlela engaqondanga, njalo amabandla emvuselelo lamhlanje azimisele ukwamukela amazwi lawa. Abanengi bathi akuqondanga ukwahlulela ibandla lakhathesi ngezenzo elazenza endulo ngesikhathi sokungazi njalo lesobumnyama. Bavikela izenzo zalo zochuku ngokuthi bathi kwakungenxa yobundlova bezikhathi elalikizo, njalo bathi indosela yokwanda kolwazi seyaguqula isimo salo. GC 563.2. Ngabe abantu laba sebekhohliwe amazwi akhulunywa libandla leli okuthi ngeke liguquke na? Kulokuthi lokhu kuguqulwe, amazwi lawa aphinda aqiniswa eminyakeni edlulileyo ngamandla amakhulu okwedlula endulo. Njengoba iRoma isitsho ukuthi ibandla alizange lenze iphutha, futhi ngeke lenze iphutha ngokusembhalweni. Ngeke lenze iphutha. Manje lingaguqula njani imfundiso ezazilawula indlela yalo eminyakeni edlulileyo na? GC 564.1. Ibandla elikhokhelwa ngupapa alisoke lilahle amazwi alo wokuthi ngeke lenze iphutha. Konke lokhu elakwenzayo ngokubulala labo abala ukwamukela imfundiso zalo, ibandla leli lithi kwakuqondile, njalo lingekela yini ukuphinda izenzo zalo nxa ithuba lingaba khona? Nxa imigoqo leyi ebekwe ngamazwi ingasuswa, amandla weRoma abuyiselwe njengasendulo, kuzabonakala uchuku lwalo njalo lokuhlukumeza elakwenzayo endulo. GC 564.2. Omunye umlobi owazakalayo nxa wayebhala ngesimo sabaholi besihlalo sikapapa mayelana lokukhululeka ngomzwa ngedwa. Njalo lobubi obuza kwehlela ilizwe lase-America ngenxa yokuphumelela kwesisekelo sombuso walo. GC 563.1. Kulabantu abaningi abahlala bezimisele ukuchaza konke ukwesaba mayelana lebandla leRoma elizweni lase-America njengokungamukeli labo ababe lembono ehlukene leyakho loba ubuntwana. Abantu laba ababoni lutho. Njalo lobubi obuza kwehlela ilizwe lase-America ngenxa yokuphumelela kwesisekelo sombuso walo. GC 563.1. Kulabantu abaningi abahlala bezimisele ukuchaza konke ukwesaba mayelana lebandla leRoma elizweni lase-America njengokwamukela labo ababe lembono ehlukene leyakho loba ubuntwana. Abantu laba ababoni lutho esimeni sebandla leli ngendlela elizonda ngayo inhlanganiso zethu ezikhululekileyo, futhi ababoni bubi ekukhuleni walo. Asiqaleni ngokuphathanisa imfundiso zikahulumende wethu ezimqoka lalezo ezebandla leRoma. GC 564.4. Isisekelo sombuso wase-United States sinika wonke umuntu amandla okulandela umzwangedwa wakhe. Akulanto eligugu njalo ebaluleke okwedlula lokhu. UPapa uGrigori 16 nxa wayebhala ngomnyaka ka-1832 mhla ka-15 ngenyanga kaNcwabakazi wathi, imfundiso lezi ezingalangqondo njalo ezingaqondanga loba amazwi okuvikela ukukhululeka kwemzwangedwa yabantu aliphutha elibi kakhulu ayibudli okwedlula ezinye okumele azondwe elizweni. UPapa uPius IX encwadini eyinye ngomnyaka ka-1864 mhla ka-8 ngompalakazi waqelekisa lapho abaphakamisa ukukhululeka komzwangedwa njalo lokukhululeka kwezenkolo futhi lalabo abafundisa ukuthi ibandla akumelanga libambe abantu ngamandla. GC 564.5. Ukuthi ibandla leRoma elizweni lase-America libonakala lilungile akutsho ukuthi inhliziyo yabo seyatshintsha. Liyazehlisa lapha elibona khona ukuthi alilamandla. Ubhishophu u-O'Connor uthi, ukukhululeka kwezenkolo kuyamukelwa kuphela kuze kuyefika lapho imfundiso ephikisayo efakwa khona ingaphambanisi umbuso webandla leRoma. Umholi webandla laseSt. Louis wake wathi, imfundiso yamanga lokungakholwa kungamacala, njalo emazweni akholwa inkolo yamaKristu efana lase-Italy njalo laseSpain, lapho abantu bonke abangamaRoma njalo lapho inkolo yamaRoma eyingxenye yomthetho welizwe, lokhu kuyajeziswa njengamanye amacala. GC 565.1. Bonke abaholi abaphezulu bebandla leRoma bathatha isifungo sokulandela lokuhlonipha uPapa. Esifungweni sakhona kutholakala amazwi lawa. Labo abaphikisa inkolo yebandla labahlamukela inkosi yethu uPapa, kumbe labo abathatha isikhundla ngemva kwakhe, ngizabahlukumeza ngamandla ami wonke njalo ngibaphikise. Josiah Strong, Our Country, CH 5 page pages 2 to 4. GC 565.2. Kuliqiniso ukuthi kulamaKristu akholwa ngokweqiniso ebandleni lamaRoma. Inkulungwane zabantu ebandleni leli zikhonza uNkulunkulu ngokukhanya esilakho. Abafundiswa ukuthi kufanele bazibalele iBhayibheli njalo ngaleso isikhathi abalazi iqiniso abakaze babone umahluko phakathi kokukhonza ngenhliziyo yonke njalo lokulandela amasiko lemfundiso yabantu. UNkulunkulu ukhangela abantu laba ngozwelo loba befundisiwe ngendlela abafundiswe ngayo enkolweni ekhohlisayo njalo engabasuthisiyo. Kuzabangela ukuthi imisebe sokukhanya zingene ebumnyameni abaphakathi kwabo. Uzabavezela iqiniso njengoba likuKristu njalo abanengi babo bazakhetha ukuma labantu bakaNkulunkulu ekugcineni. GC 565.3. Kodwa inkolo yamaRoma ngokubunjwa kwayo ayivumelani levangeli likaKristu. Lakhathesi njengalokho eyayiyikho khona endulo. Amandla emvuselelo lawa asebunyameni obukhulu, ngoba ngabe bekunganjalo, bebezananzelela izibonakaliso zokuphela kwesikhathi. Ibandla leRoma lilamacebo amaningi okukhulisa amandla alo. Lisebenzisa wonke amaqhinga okwengeza indosela yalo, njalo lokwengeza amandla alo njengoba lilungiselela impikiswano enkulu yokuthola ukubusa elalilakho emhlabeni, njalo lokuvuselela ukuhlukumeza kwasendulo, njalo lokubuyisela konke okwatshintshwa ngabavuseleli. Inkolo yebandla leRoma lokhe ikhula endaweni eziningi. Lokhu kuba khona ngokwanda kwamabandla abo emazweni emvuselelo. Khangela indlela ezikolo zabo ezithandwa ngayo elizweni lase-America. Azisetshenziswa langabantu abakholwa ukuthi bangabavuseleli. Khangela indlela inkolo yamasiko lemimoya ekhula ngayo elizweni laseNgilandi. Njalo labantu abaphenduka besiba ngamaRoma zonke lezi izinto kumele zivuse bonke abaqakathekisa ukuhlambuluka kwevangeli. GC 565.4. Amabandla abavuseleli kudala aqala ukuzihlanganisa njalo lokuphakamisa upapa. Sebavumela ukuyekethisa njalo lokwamukela izinto ezimangalisayo abaholi bebandla leRoma ngokwabo. Abantu bavala amehlo ukuthi babone. isimo senkolo yeRoma esiqotho njalo lengozi ezalethwa yikubusa kwalo. Abantu kumele bafundiswe indlela zokuphika amacebo ayenzwa yisitha lesi esiyingozi esizabhidliza ukukhululeka kwezombusazwe njalo lakwezokholo. GC 566.1. Abantu abanengi bacabanga ukuthi inkolo yeRoma ayithathekisi njalo inkonzo zabo azijabulisi njalo azilamsebenzi. Yikho lapho abayenza khona iphutha. Loba nje inkolo yeRoma yakhelwa phezu kwemfundiso ehlose ukudukisa abantu. Inkonzo zabo zihlelekile kakhulu. Inkonzo zebandla leRoma ziyathathekisa kakhulu. Ubuhle lemfanekiso njalo lenkonzo zabo kumangalisa ingqondo zabantu njalo kuyathulisa ilizwi lomcabango njalo lomzwangedwa. Ilihlo liyahugeka. Banezakhiwo ezinhle kakhulu lenkonzo ezihlelekileyo lamalathi egolide lemifanekiso ethathekisayo eyenza ukuthi lo oyibonayo athathekiswe yibuhle lobo. Le ndlebe lazo ziyathathekiswa, ingoma zabo zedlula zonke, inkonzo yabo yokuhlabelela ndawonye lamachacho abawasebenzisayo akwehluleki ukuthathekisa ingqondo ngendlela okucoleke ngayo. GC 566.2. Ukucwebezela kwenkonzo zabo kuphambene lalokhu okudingwa inhliziyo esindwa yisono njalo kuyibufakazi benkohliso ephakathi. Inkolo kaKristu ayidingi ukubukisa konke lokhu ukuthi abantu bayamukele. Ekukhanyeni okuphuma esiphambanweni, isiKristu seqiniso sivela sihlambulukile njalo sisihle okokuthi akudingeki ukucecisa kwangaphandle ukuthi kubonakale ukuqakatheka kwaso. Kuyibuhle wobungcwele lo moya ozehlisayo njalo olokulunga owamukelekayo phambi kaNkulunkulu. GC 566.3. Ubuhle bangaphandle ayisibo obubumba isilinganiso semicabango emsulwa njalo lephakemeyo. Ukwazi ngezinto ezinhle njalo lokuthanda izinto eziphakemeyo zasemhlabeni kwande ukutholakala engqondweni ezingalunganga. Lokhu kujwayele ukusetshenziswa nguSathane ukuhola abantu ukuthi bakhohlwe izinto ezibalulekileyo ezidingwa ngumphefumulo lokulahlekelwa lulwazi lwalokhu okuzayo lempilo engapheliyo lokuthi bafulathele umsizi wabo omkhulu njalo lokuthi baphilele impilo yalomhlaba kuphela. GC 567.1. Inkolo ephakamisa lokhu okubonakala emehlweni abantu iyamukeleka lula ezinhliziyweni ezingaphendukanga. Inkolo zebandla leRoma ezilokuphakama emehlweni abantu zilamandla wokudonsela abantu njalo ngale indlela abanengi bayakhohliswa njalo bagcina bekhangela ibandla leRoma njengesango lokungena ezulwini. Akula muntu ngaphandle kwalaba abagxilise inyawo zabo esisekelweni seqiniso njalo abalenhliziyo ezivuselelwe ngumoya kaNkulunkulu ongenelisa ukuphika indosela yalo. Inkulungwane zabantu ezingelabo ubudlelwane obuqotho loKristu zizaholelwa ukuthi zamukele izimo zokukholwa ezingalawo amandla. Inkolo efana laleyi yiyo ethandwa izigidi zabantu. GC 567.2. Imfundiso yebandla leRoma eyokuthi lilamandla wokuthethelela izono yenza ukuthi amalunga ebandla leRoma ecabange ukuthi bakhululekile ukuthi bone njalo umkhuba wokuvuma kuphela oletha intethelelo lenza ukuthi abantu bakhululeke ekoneni kwabo. Lo lalowo oguqa phambi komuntu wesono njengaye futhi avume izono zakhe lemfihlo yenhliziyo yakhe uzehlisa isithunzi njalo ululaza wonke amabandla amandla omphefumulo wakhe. Ngokuvuma izono zakhe phambi kompristi, umuntu oyisoni njengaye esikhathini esinengi odakwe iwayini. Iziga lesimo sakhe liyehla. Njalo lokhu kwenza ukuthi angcoliswe. Imicabango yakhe ngonkulunkulu iyehla. Icine ifana leyomuntu wesono. Ngoba umpristi uma phambi kwakhe njengomeli kaNkulunkulu. Ukuvunya kwezono lokhu emuntwini kuyisifula esifihlakeleyo lapho ogeleze khona ububi obukhulu obungcolisa umhlaba njalo obuwenza ulungele ukubhujiswa lawo kwawo kokugcina. Kulowo othanda ukuzithokozisa ungcono avume izono emuntwini kulokuvula inhliziyo phambi kwaNkulunkulu. Kuyamukeleka ngcono emuntwini ukuthenga intethelelo kulokuchiya isono. Kulula ukugqoka amasaka lameva njalo lamaketane kulokulahla inkanuko zomzimba. Linzima ijogwe inhliziyo yenyama ezimisele ukulithwala kulokukhothamela ijogwe likaKristu. GC 563-67.3. Kunokuhambelana okumangalisayo phakathi kwebandla leRoma lebandla lamaJuda ngesikhathi sikaKristu nxa wayesemhlabeni. Nxa amaJuda ayesephula yonke imilayo kaNkulunkulu ensitha, ngaphandle babebonisa ukuthi babengayekethisi ekulandeleni imfundiso yawo. Bese ngenza amajogwe kanye lamasiko abo okwenza ukuthi ukulalela kube buhlungu njalo ube ngumthwalo ebantwini. Njengoba amaJuda ayefundisa ukuthi balandele umlayo, abaholi beRoma labo benza sengathi baphakamisa isiphambano. Baphakamisa umfanekiso wokuhlupheka kukaKristu, kodwa empilweni zabo bayamphika lowo isiphambano esimvezayo. GC 568.1. Abaholi bebandla bafaka imfanekiso yeziphambano emabandleni abo, lakumalathi, lasezembathweni zabo. Kuzo zonke indawo kugcwele imfanekiso yeziphambano. Kuzo zonke indawo isiphambano siyaphakanyiswa emehlweni abantu. Kodwa imfundiso kaKristu igejelwa ngaphansi kwamasiko angekho eBhayibhelini. Lasengcazelweni zamanga njalo lasemfundisweni ezivangela ukuthi inkolo kaKristu ibe ngumthwalo onzima. Amazwi kaKristu awakhuluma phambi kwabaholi besizwe samaJuda alomutsho omkhulu phezu kwabaholi bebandla leRoma lalamhlanje. Bayabopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu, kodwa bona kabavumi ukuyisusa ngomunye wabo. Mateyu 23:4. Abantu abangalalwazi bagcinwa ngaphansi kokwesaba ngoba besesaba ulaka lukaNkulunkulu abamkhubileyo. Ngesikhathi esifanayo, abaholi abanengi baphila impilo yezinothi njalo leyo kuzithokozisa. GC 568.2. Ukukhonza kwemifanekiso lezithombe, lokukhonza kwabangcwele abafileyo, lokuphakanyiswa kukapapa, konke lokho kuzindlela usathane azisebenzisa azisebenzisa ukususa ingqondo zabantu kuNkulunkulu lasendodaneni yakhe, ukwenzela ukuthi athole ukubhubha kwabo. Uyenza imizamo yonke ukuthi asuse imicabango yabo kulowo abangathola kuye usindiso. Uyabakhomba loba kuyiphi into engakhonzwa endaweni yalowo owathi, "Wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindwayo, ngizaliphumuza." Mateyu 11 verse 28, GC 568.3. Kuyinjongo kaSathane ngazo zonke izikhathi ukuphendulela isimo sikaNkulunkulu lesimo sesono, njalo lazo zonke izinto ezemqoka phakathi kwempikiswano leyi enkulu ephakathi kobuhle lobubi. Amaqhinga akhe ayenza ukuthi abantu bayekethise ukulandela imilayo engcwele, kodwa abenza ukuthi babe lesibindi sokwenza okubi. Ngesikhathi esifanayo ubenza ukuthi bathande imbono yamanga mayelana loNkulunkulu ukwenzela ukuthi bamkhangele ngokwesaba njalo lenzondo kulokuthi bamthande. Uchuku olukuye ulubeka phezu komdali, lubonakale enkolweni eziningi ezisemhlabeni njalo lasenkolweni ezehlukeneyo. Ngale indlela ingqondo zabantu ziyavalwa, njalo uSathane uyabaholela ukuthi babe yizisebenzi zakhe ezulisana loNkulunkulu. Ngenxa yolwazi olungaqondanga mayelana loNkulunkulu, amazwe amahedeni aholelwa ukuthi anikele abantwana babo emlingweni ngoba bezama ukuthokozisa uNkulunkulu. Njalo uchuku olwesabekayo lwenziwa ngaphansi kwenkolo eziningi ezenziwa yilabo abakhonza izithombe, GC 569.1. Ibandla leRoma ngemva kokuhlanganisa inkonzo zalabo abakhonza izithombe lezesiKristu, njalo ngokufuna lalokho okwakusenziwa yilabo abakhonza izithixo, bayaphendulela isimo sikaNkulunkulu lalo lenze izenzo ezibonisa uchuku njalo lokuhlamuka okufana nayo. Ngensuku lapho amandla okubusa ayengaphansi kwamaRoma, kwakusetshenziswa uchuku ngesizathu sokubamba abantu ngamandla ukuthi bamukele imfundiso yebandla. Kwakulendawo yokutshiswa ngomlilo eyayilindele labo ababesala ukwamukela intando yebandla. Abantu babebulawa ngobuningi obungeke bazakale kuze kufike usuku lokwahlulela. Abaholi bebandla bafunda ngaphansi kwenkosi yabo uSathane ukuphuma lendlela ezaziletha ubuhlungu obukhulu, bengathathanga impilo yalowo ababemhlukumeza. Ezikhathini eziningi indlela lezi zokuhlukumeza abantu zaziphindwa-phindwa kuze kufike isikhathi lapho umzimba owawungasela mandla wokulwisana lobuhlungu lobo. Njalo lowo owayehlukunyezwa wayesamukela ukufa njengendlela yokukhululwa, GC 569.2. Leyi kwakuyintengo yokuphikisana leRoma. Kulabo ababelandela inkolo yebandla kwakulendlela yokubajezisa ngokutshaywa langokuncitshwa ukudla, njalo lokulinyazwa emzimbeni okugulisa inhliziyo. Ukwenza ukuthi bamukeleke ezulwini, abantu laba babesephula imithetho kaNkulunkulu ngokwephula imilayo yemvelo. Babefundiswa ukwephula imilayo yonke eyayidalelwe ukubusisa, njalo lokwenza ukuthi uhambo lwabantu emhlabeni lube ngolwenjabulo. Iguma lebandla ligcwele izigidi zabantu abachitha impilo yabo yonke bezama ukunyathezela yonke imizwa yothando. Lokubandezela kube sengathi licala phambi kaNkulunkulu ukuvumela imicabango njalo lemizwa yokuzwela ezinye izidalwa ezifana labo. GC 569.3. Nxa sifuna ukuzwisisa uchuku lukaSathane olwabonakala okweminyaka eminengi, hatshi kulabo ababengelalwazi ngoNkulunkulu, kodwa enzikini yenkolo yesiKristu, kudingeka ukuthi sikhangele imbali yebandla leRoma. Ngokusebenzisa ibandla leli elikhulu njalo elikhohlisa umhlaba wonke, uSathane uyenelisa ukufeza injongo yakhe ngokwenza ukuthi uNkulunkulu azondwe emhlabeni labantu babe madabudabu. Nxa sibona ukuthi uphumelela kanjani ukuzifihla njalo lokuphumelelisa umsebenzi wakhe esebenzisa abaholi bebandla, singenelisa ukuzwisisa ukuthi ukuba kungani ezonda iBhayibhili kangaka. Nxa ibhuku leli lingabalwa, umusa njalo lozwelo lukaNkulunkulu luzavezwa, luzabonakala ukuthi kabheki phezu kwabantu ngitsho lowodwa umthwalo esiwubonayo. Kuphela akucelayo yinhliziyo ezivumayo lomoya wokuzehlisa nokulandela intando yakhe. GC 570.1. UKristu ngasiniki empilweni yakhe umzekeliso wokuthi abesilisa labesifazana kumele bazivalele endaweni ezithile ezakhiwe libandla ukwenzela ukuthi bafanele umbuso wezulu. Kakaze afundise ukuthi uthando lwemvelo kumele lunyathezelwe. Inhliziyo yomsindisi yayiphuphuma ngothando. Nxa abantu besondela esimeni sokulunga, bayaqala ukuzwisisa ububi besono, njalo bayaqala ukuzwela labo abasebuhlungwini. UPapa uzibiza ngokuthi ungummeli kaKristu, kodwa isimo sakhe siyafana yini laleso somsindisi wethu. UKristu wakhe waziwa ngokuthi wayephosela abantu entolongeni kumbe emlilweni ngoba bengazange bamhloniphe njengenkosi yezulu na. Ilizwi lakhe lake lezwakala libeka isigwebo sokufa phezu kwalabo abangamamukelanga na. Nxa wayethukwe ngabantu besigaba, isigwebo sokufa phezu kwalabo ababengamamukelanga. Nxa wayethukwe ngabantu besigaba seSamariya, umpostoli uJohane wagcwala ulaka njalo wabuza ukuthi, Nkosi, uyathanda ukuba sibize umlilo wehle ezulwini ubaqothule na, njengalokho okwenziwa ngu-Elijah? UJesu wakhangela abafundi bakhe ngosizi njalo wakhuza umoya wabo wochuku wathi, indodana yomuntu ayizanga ukuzobhubhisa impilo zabantu kodwa ukubahlenga. Luka 9:54-56. Umoya owawukuKristu wehlukene la kanganani lalo okulo ozibiza ngokuthi ungummeli wakhe emhlabeni. GC 570.2. Ivandla leRoma manje libonisa isimo sokulunga lothando phambi kwabantu emhlabeni wonke. Njalo liyavula ngokuxolisa abantu ngenxa yochuku olubumba imbali yalo. Ivandla leli selazigqokisa izembatho ezifana lezikaKristu, kodwa ivandla leli alikaguquki. Yonke imfundiso yabopapa yasendulo lokho isaphila lalamhlanje. Imfundiso ezazisungulwa ngesikhathi sobunyama lokho ezisesekhona. Kakungabi khona ozikhohlisayo mayelana lebandla leli. Isihlalo sikapapa amandla wemvuselelo azimisele kangaka ukusiphakamisa lamuhla. Yiso esasibusa ngesikhathi semvuselelo, lapho amadoda ayephefumelwe aphakamayo, anikela impilo zawo ukuveza ububi baso. Ibandla leli lokhe lilokuziphakamisa okufana naye, okwenza ukuthi bazibeke phezu kwamakhosi lababusi, njalo lokuzinika amandla kaNkulunkulu. Umoya walo lokhe ugcwele uchuku lasendulo, okwabangela ukuthi banyathezele inkululeko yabantu njalo babulale abangcwele bakaSomandla. GC 571.1. Umbuso wabopapa uyilokho amazwi esiprofethi aveza ukuthi wawuzaba yikho. Ukuhlamuka kwensuku zokugcina, 2 Thessalonica 2:3-4. Kungenye yendlela ibandla leli elisebenza ngayo ukuthatha isimo esizavumela ukuthi lifeze injongo zalo, kodwa ngaphansi kwezimo lezi eziguquka okonwabu, lifihla itshefu yenyoka. Lifundisa ukuthi akumelanga kukhonzwe. Labantu abaphikisa imfundiso yebandla, kumbe labo okucatshangelwa ukuthi bangabahlamuki. Kambe ibandla leli elilembali yeminyaka eyinkulungwane elotshwe egazini labangcwele, selingamukelwa manje njengengxenye yebandla likaKristu. GC 571.2. Kulesizathu esibangela ukuthi emazweni alandela inkolo yesiKristu, ibandla leRoma livezwe njengebandla elenkolo ehambelana lamabandla emvuselelo lamuhla okwedlula endulo. Sekwaba lenguquko, kodwa inguquko leyi ayikho esihlalweni sikapapa. Ibandla leRoma kuliqiniso ukuthi libonakala lifana lamabandla emvuselelo akhona lamhlanje, ngoba imfundiso yamabandla emvuselelo siyahlehlela emuva kakhulu kusukela ekusukeni ensukwini zabavuseleli. GC 571.3. Njengoba amandla emvuselelo eqhubeka edinga ukwamukelwa kwasemhlabeni, amehlo abo sewavalwa luthando lwamanga. Ababoni okunye okwehlukene lokuthi kulungile. Ukukholwa ukuthi kukhona okuhle phakathi kokubi wonke, njalo isiphetho sizakuba ukuthi ekugcineni babone ubuhle njengento embi. kulokuthi bamele ukholo olwanikwa abangcwele basendulo. Manje bakhetha ukuxolisa ibandla leRoma ngenxa yezenzo zabo zokuveza ububi balo, njalo bacela ukuthethelelwa ngenxa yokungabamukeli benjalo lenkolo yabo ephikisana lamazwi eBhayibhile. GC 571.4. Abantu abaningi lakulabo abangamukeli inkolo yebandla leRoma ababoni ngisho lecala lencane ingozi emandleni alo. Abaningi bafundisa ukuthi ubunyama kwezemfundo owakukhona endulo kwabangela ukuthi imfundiso yebandla lamasiko lokuhlukumeza kukhule, njalo lokuthi ulwazi oselukhona manje lokukhululeka kwabantu ekukholweni kwabo kwenqabela ukuthi uchuku lwasendulo luvuseleleke. Umcabango wokuthi lokhu okwenzeka endulo kungenzeka futhi lamhlanje uhlekwa ulunya. Kuliqiniso ukuthi ukukhanya okukhulu emfundweni lasenkolweni kuyakhanyisa esikhathini lesi. Ekuvulweni kwelizwi likaNkulunkulu, ukukhanya kwasezulwini sewakhanyisela umhlaba wonke. Kodwa abantu kumele bakhumbule ukuthi ukwanda lokukhanya kutsho ukwanda kobunyama ngakolunye uhlangothi kulabo abakhetha ukumelana lakho. GC 572.1. Ukubalwa kweBhayibhile ngomthandazo bekuzabonisa amandla wemvuselelo, isimo sabopapa seqiniso, njalo bekuzavangela ukuthi bangazihlanganisi labo. Kodwa abaningi bazibona sengathi bahlakaniphile kakhulu ukwenza ukuthi bangaboni indingeko yokuzehlisa phambili kaNkulunkulu ukuthi baholelwe eqinisweni. Loba nje beziphakamisa ngokukhanyiselwa kwabo, abalalwazi ngeBhayibhili njalo langamandla kaNkulunkulu, balendlela zokuthulisa umzwangedwa wabo, njalo bahlala bedinga lokhu okungadingi ukuthi bazehlise, njalo okungaphathelananga lokukholwa kweqiniso. Lokhu abakufisayo yindlela zokukhohlwa uNkulunkulu ezakhanya ngendlela yokumkhumbula. Isihlalo sikaPapa silamacebo afaneleyo wokusuthisa izifiso zabo bonke abanje. Bahlala belungele amaqembu amabili abantu agoqela phose umhlaba wonke, labo abafuna ukusindiswa ngemisebenzi yabo, njalo lalabo abafuna ukusindiswa bephakathi kwezono zabo. Lapha yikho okulemfihlo yamandla ebandla leli. GC 572.2. Usuku olumnyama kwezengqondo lubonisa ukuthi luhle luphumelelo. Kumpumelelo yesipapa. Kusazaboniswa futhi ukuthi isikhathi lapho okulokukhanya elwazini lasengqondweni yabantu siletha ukuphumelela okulinganayo emandleni alo. Eminyakeni edlulileyo, lapho abantu ababengelalo ilizwi likaNkulunkulu ezandleni zabo, njalo lapho ababengelalo ulwazi lweqiniso, amehlo abo ayevaliwe, njalo inkulungwane eziningi zabantu zadukiswa ngoba babengayiboni imijibila eyayiphambi kwabo. Esikhathini esiphila kiso abaningi abaphandlwa zimfundiso zabantu abakubiza ngokuthi ilwazi. Labo abananzeleli umjibila lowo njalo bangena kuwo sengathi amehlo abo avaliwe. UNkulunkulu wadala ngendlela yokuthi amandla wokucabanga aphiwa umuntu amukelwa njengesiphiwo, njengesipho esivela kumdali wakhe. Njalo kumele asetshenziswe ukuhambisa iqiniso lokulunga. Kodwa nxa ubumina lokuziphakamisa usamukelwa, njalo abantu nxa beqala ukuphakamisa imfundiso yabo phezu kwelizwi likaNkulunkulu, kulapho ukuhlakanipha okuba yingozi enkulu okwedlula ukungazi. Ngale indlela ulwazi lwamanga lwesikhathi esiphila kiso olwehlisa njalo olulaza ukukholwa kweBhayibhili uzaphumelela ukulungiselela indlela yokuthi abantu bamukele amandla kaPapa lemfundiso zakhe zonke ngendlela efana laleyo eyenziwa yokufihlwa kolwazi olwalungisela indlela yophakama kwabopapa endulo. GC 572.3. Emizameni esikhona lamhlanje elizweni lase-America eyokuzama ukutholela inhlanganiso njalo lamandla isandla sokuxhaswa ngababusi belizwe, amandla emvuselelo alandela emanyathelweni wabaholi beRoma. Manje bavula umnyango wokuthi uPapa athole amandla elizweni lase-America awathathelwa kwabanye amazwe endulo. Njalo lokhu okwenza ukuthi imizamo leyi ibaluleke kakhulu yikuthi injongo yabo emqoka ngeyokuthi bafuna ukuthi usuku lwangesonto lwamukelwe njengosuku lokukhonza elizweni lonke. Khona lokhu kungumkhuba owasungulwa eRoma. Njalo ibandla leli eliphakamisa njengobufakazi bamandla alo. Kungenxa yomoya wabopapa, umoya wokubambana lamasiko omhlaba osungene emabandleni amaningi njalo abahola ukuthi labo benze umsebenzi wokuphakamisa usuku lwesonto okwenziwa ngopapa abaphila endulo. GC 573.1. Ngabe lowo obalayo ubengazwisisa amaqhinga azasetshenziswa empikiswaneni esiseduze ukufika emhlabeni, kufanele kuphela alonde imbali yamaqhinga asetshenziswa libandla leRoma ukwenza umsebenzi ofananayo endulo. Nxa ebefuna ukwazi ukuthi abaholi beRoma lalabo abamanye amabandla nxa bebambene bazaphatha njani labo abaphikisa imfundiso yabo, kumele akhangele umoya ibandla leRoma elawubonisayo phezu kweSabatha lalabo ababelivikela. GC 573.2. Kwasetshenziswa imithetho eyayibekwa ngamakhosi lemihlangano emkhulu njalo lemithetho yebandla eyayisekelwa ngababusi belizwe ukuthi usuku lolu olwaluphakanyiswa yilabo ababekhonza izithombe lwamukelwe njalo luphakanyiswe ngamaKristu. Isenzo sakuqala esenziwa ukuphakamisa ukuthi kukhonzwe ngosuku lwangesonto senziwa nguConstantine ngomnyaka ka-AD 321. Umthetho lowo wawutshela bonke abantu ababehlala emadolobheni ukuthi baphumele baphumule ngosuku lokukhonza lwelanga. Kodwa wawubavumela abantu ababehlala emaphandleni ukuthi baqhubeke besebenza emasimini abo. Loba nje kulusuku olwalukhonzwa yilabo ababekhonza izithixo, umthetho lo wafakwa ngumbusi omkhulu ngemva kokwamukela kwakhe inkolo yesiKristu, GC 574.1. Ngemva kokunanzelela ukuthi umthetho lowo wawungelamandla okuthatha indawo yamandla kaNkulunkulu, uBhishophu u-Enos Pius, owadinga ukuthandwa ngababusi njalo owayengumngane kamongameli uConstantine, waqala imfundiso yokuthi uKristu wayeguqule usuku lweSabatha walubeka ngosuku lweSonto. Abazange balethe ngitsho lo muca owodwa ovela eBhayibhelini eyayikusekela lokhu. Yena ngokwakhe u-Esopias loba engananzeleli uyaveza ukuthi lokhu kwakungamanga njalo uyasivezela ukuthi ngubani owabuya lemfundiso leyi. Uthi yena, zonke izinto ezazisenziwa ngosuku lweSabatha sesaziguqula ukuthi zenziwe ngosuku lwenkosi. URobert Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties, page 538. Kodwa imfundiso yokugcina usuku lwesonto loba ingelasisekelo esiseBhayibhelini yabangela ukuthi abantu banyathezele phansi iSabatha lenkosi. Bonke ababefisa ukuphakanyiswa umhlaba bakhetha ukwamukela usuku lolu olwaluthandwa umuntu wonke. GC 574.2. Nxa isihlalo sikapapa sasilokhe sithola amandla, umsebenzi wokuphakamisa usuku lwangesonto waqhubeka ukhula. Okwesikhathi eside abantu baqhubeka belima emasimini nxa babengayanga enkonzweni, njalo usuku lwesikhombisa lweviki lwalulokhe lugcinwa njengosuku lweSabatha. Kodwa kancane kancane inguquko yayilokhe isenziwa. Labo ababehola ibandla baqatshelwa ukwahlulela emthethwandaba ngosuku lwesonto. Ngemva kwalokho, wonke umuntu watshelwa ukuthi angayenzi loba yiwuphi umsebenzi. Kwabekwa isigwebo sokuhlawulisa bonke abaqatshi njalo labo ababeyizisebenzi babegwetshelwa ukutshaywa. Ngemva kokuhamba kwesikhathi, kwabekwa umthetho wokuthi bonke abanothileyo kwakumele bathathelwe ingxenye yenotho yabo njengesigwebo, lokuthi nxa beqhubeka besephula umthetho lowo babethathwa benziwe izigqili. Labo ababengela notho babegwetshelwa ukuxotshwa esigabeni kokuphela, GC 574.3. Baqala njalo ukuhambisa imbiko yamanga yezibonakaliso lezimanga ezazisenzeka ngenxa yalolu suku. Phakathi kwezinye izimanga kwabikwa ukuthi nxa omunye wabalimi wayeseqala ukulima ensimini yakhe ngosuku lwangesonto, wazama ukugezisa ikhuba lakhe, insimbi yekhuba yamhlaba yangena esandleni sakhe, njalo okweminyaka emibili yayilokhe iphakathi kwesandla sakhe. Esizwa ubuhlungu njalo eyangeka phambi kwabantu. Francis West's Historical and Practical Discourse on the Lord's Day, page 174, GC 575.1. Ngokuhamba kwesikhathi, uPapa watshela abapristi ukuthi batshele bonke abantu ababesephula usuku lwesonto ukuthi bayenkonzweni bayekutsho imikhuleko yabo. Nxa bengenzanga njalo, babezaletha ububi phezu kwabo njalo lakubomakhelwane babo. Umhlangano omunye owabizwayo wasebenzisa amazwi alokhu esetshenziswa lamuhla, wokuthi njengoba kwakube labantu ababetshaywe lizulu besebenza ngosuku lwesonto, lokho kwakusitsho ukuthi yilo usuku lwesabatha. Omunye wabo wathi, kusobala ukuthi uNkulunkulu bengathokozanga ngabo ngenxa yokusebenza kwabo ngalolu suku. Kwabeka umthetho ngemva komhlangano lowo wokuthi bonke abapristi labafundisi, amakhosi lababusi, njalo labo bonke abantu abathembekileyo ukuthi basebenzise wonke amandla abo ukuthi usuku lolu lubiselwe endaweni yalo, njalo ukwenzela ukuthi inkolo yamaKristu yamukeleke luphakanyiswe kakhulu esikhathini esasizakuza. GC 575.2. Ngemva kokunanzelela ukuthi imithetho eyayibekwe yimihlangano yebandla yayingelawo amaziyo, ababusi bomhlaba bacelwa ukuthi bafake umthetho owawuza kwethusa abantu ubenze bame ukusebenza ngosuku lwangesonto. Emhlanganweni owenzelwa edolobheni leRoma, yonke imithetho eyayibekwe ngaphambilini yavuselelwa njalo yanikwa amandla aphindiweyo. Yaphinda njalo yafakwa emthethweni yelizwe njalo yadluliselwa kuzo zonke indawo. GC 775.3. Loba kwakunjalo, iqiniso lokuthi kwakungela bufakazi beBhayibhile. Obabukhomba ukuba kwakumele kugcinwe usuku lwesonto kwakuyangisa abaholi bebandla. Abantu babehlala bebuza ukuthi abaholi babewathatha ngaphi amazwi okulahla lokho okwakukhulunywe nguJehova wokuthi usuku lwesikhombisa lulisabatha lenkosi uNkulunkulu wenu. Besenzela ukuthi bakhonze usuku olwalubekelwe ukukholwa kwelanga. Usuku lwesikhombisa lulisabatha lenkosi uNkulunkulu wenu. Besenzela ukuthi bakhonze usuku olwalubekelwe ukukhonzwa kwelanga. Ukwenzela ukuthi bavale isikhala sokuthi kwakungela bufakazi beBhayibhile, baqala ukudinga amanye amaqhinga. Omunye walabo ababefundisa abantu ukuthi baphakamise usuku lwesonto wavakatshela amabandla ayeselizweni laseNgilandi, njalo waphikiswa yilabo ababezimisele ukuphakamisa iqiniso. Imizamo yakhe yonke yehluleka, okwabangela ukuthi asuke elizweni ephenduka. Ubufakazi lobo ayengalabo ekuqaleni wayesebuthwele, njalo waqala ukuphumelela emsebenzini wakhe. Wabuyela lencwadi ethile wafika wabatshela ukuthi yayivela kuNkulunkulu ngokwakhe. Yayilamazwi ukuthi kwakumele bakhonze ngosuku lwangesonto, njalo yayilamazwi lezigwebo ezazibunjelwe ukuthi zethuse labo ababengafuni ukulalela imfundiso leyi. Wabatshela ukuthi incwadi leyi yayivele eJerusalema ivela ezulwini phezu kwelathi lika St. Simeon endaweni yase Golgotha. Kodwa eqinisweni yayiphuma esigwedleni sikapapa edolobheni laseRoma. Zonke izenzo zobuqili ezenziwa kusukela endulo ukufeza injongo zebandla leRoma lokhe zisamukelwa njengezenzo ezilungileyo phambi kwabaholi bemandla. GC 576.1. Incwadi leyi yayisenqabela ukuthi abantu basebenze kusukusela ngehola lesithathu emini kusuke ngosuku lwangeSabatha lusiyafika ekuphumeni kwelanga ngosuku lwangoMvulo. Njalo amandla amazwi lawa kwafundiswa ukuthi ayevezwe izimanga ezazenzakele. Kwalethwa umbiko wokuthi abantu abathile ababekhethe ukusebenza phakathi kwamahola lawa babehlaselwa ngumkhuhlane baba yizigoga. Kwabikwa njalo ukuthi eyinye indoda eyayizama ukugaya amabele ayo kulokuthi ibone impuphu iphuma yayibona kuphuma igazi. Omunye wawusithi kwenye indawo umama owayezama ukupheka isinkwa wathi evula imbiza yakhe wathola inhlama lokhe iluhlaza loba nje wayeyifake emlilweni okwesikhathi eside. Omunye futhi owayefuna ukupheka isinkwa kodwa kwathi kufika ihola lesithathu wazitshela ukuthi wayezama melela ukuthi amahola lawa adlule aqhubeke ngomvulo. Wathola inhlama yakhe yayisiphenduke yaba yizinkwa ngoba zaziphekwe ngamandla ezulu. Kwabikwa futhi ukuthi omunye owayekhethe ukupheka isinkwa ngemva kwehola lesithathu ngeSabatha wathola ukuthi nxa wayesehlephuna ekuseni kwakuphuma igazi phakathi kwaso. Ngokusebenzisa imbiko engelangqondo efana laleyi ababezibumbele yona, laba ababefundisa abantu ukuthi bakhonze ngosuku lwangesonto bazama ukwenza ukuthi kubonakale sengathi kwakubusisiwe lizulu ukwenza lokho. GC 576.2. Elizweni laseScotland njengaseNgilandi, abantu baholelwa ukuthi bamukele usuku lwangesonto ngokulubambanisa lengxenye yokugcinwa kosuku lweSabatha okwakusenziwa endulo. Kodwa izikhathi zokugcina usuku lolu ngcwele zazijiyana. Umthetho owabekwa yinkosi yaseScotland wawusithi kusukela ngehola letshumi lambili emini ngosuku lwangeSabatha wonke umuntu kwakumele amukele amahola lawa njengamahola angcwele. Njalo lokuthi kwakungela malanga kumbe lomuntu njalo lokuthi kwakungamelanga kumbe lomuntu kube lomuntu kusukela ngalesi isikhathi kusiyafika ngomvulo ekuseni okwakumele ayenze umsebenzi wakhe wokuziphumelelisa. GC 577.1. More pages 290 and 291. Kodwa loba kwakulezi lemizamo yonke leyi yokudinga ubufakazi bokwenza ukuthi usuku lwesonto lwamukelwe njengosuku olungcwele. Abaholi bebandla ngokwabo babevuma phambi kwabantu ukuthi iBhayibheli laliveza usuku lweSabatha okwehlukeneyo lolwabo, njalo lokuthi lolu ababelubekile lwaphuma emicabangweni yabantu. Omunye wemihlangano wabaholi bebandla leRoma wakhipha ilizwi elithi, amaKristu wonke kumele akhumbule ukuthi usuku lwesikhombisa lwabusiswa nguNkulunkulu, njalo kwamukelwa futhi kwahlonitshwa hatshi ngamaJuda kuphela, kodwa ngabo bonke abazibiza ngokuthi bakhonza uNkulunkulu. Loba nje thina amaKristu siguqukile, iSabatha labo salwenza usuku lwenkosi. Abide pages 281 and 282. Loba ababezama ukuguqula umthetho ongcwele, babesazi umsebenzi ababezama ukwenza. Babezibeka phezu kwesihlalo sikaNkulunkulu. GC 577.2. Isibonelo esimangalisayo esiveza indlela ibandla leRoma eliphatha ngayo labo ababengavumelani lemfundiso yalo iboniswe ekuhlukumezweni nasekubulaweni kwabantu bohlanga lwama-wilderness. Abaningi bakhona ababegcina usuku lweSabatha. Abanye njalo bahlukunyezwa ngendlela efanayo ngenxa yokubambelela emthethweni wesine. Imbali yamabandla eselizweni lase-Ethiopia njalo lase-Abyssinia ibalulekile kakhulu. Phakathi kobuhlungu besikhathi sobunyama, amaKristu esendaweni ye-Central Africa akholwa ngumhlaba. Njalo okwamakhulu amaningi eminyaka babekhululekile ukukhonza ngokwentando yabo. Kodwa ekugcineni abaholi beRoma bezwa ngokuphila kwabo. Njalo umongameli wase-Abyssinia wamukela ngemva kwesikhatshana imfundiso yokuthi uPapa ungummeli kaKristu emhlabeni. Ezinye indlela zokuvuma amandla kaPapa zalandela. Kwabekwa umthetho owawubamba abantu ngamandla ukuthi bagcine usuku lwesonto ngcwele, njalo kwafakwa izigwebo ezilukhuni kulabo ababeza kwephula. Michael Gidis, Church History of Ethiopia, pages 311 and 312. Kodwa uchuku lombuso kaPapa ngemva kwesikhatshana lwaba lijogwe elinzima phezu kwabantu base-Abyssinia. Bagcina bekhetha ukulephula emahlombe abo. Ngemva kokulwisana labo, bonke abaholi beRoma baxotshwa elizweni babuyisela inkolo yabo yasendulo. Amabandla aqala ukuthokoza njalo ngenkululeko abasebeyitholile, njalo abazange bakholwe isifundo ababesitholile mayelana lenkohliso njalo lochuku lwamandla eRoma. Endaweni yabo ecatshileyo basuthiseka ngokuthi bahlale bengazakali phakathi kwamanye amaKristu. GC 577.3. Ilizwi likaNkulunkulu lisinike isixwayiso mayelana nengozi ezayo. Amazwi lawo Amandla ezwekazi lase-Afrika aqhubeka egcina usuku lwesabatha njengalokhu okwakwenziwe libandla labopapa ngaphambi kokuhlamuka kwalo. Loba babegcina usuku lwesabatha ngenxa yokulandela umlayo kaNkulunkulu, bayekela ukusebenza ngesonto ngoba belandela umthetho webandla. Ngemva kokuthola amandla okubusa umhlaba wonke, ibandla leRoma lalikhethe ukuvoxa isabatha lenkosi ngoba befuna ukuphakamisa elabo. Kodwa amabandla aseAfrika ngenxa yokuthi ayecatshile phose okweminyaka eyinkulungwane, awazange aphatheke ekuhlamukeni lokhu. Ngemva kokuba babengaphansi kombuso weRoma, baphoqelwa ukuthi balahle isabatha leqiniso njalo baphakamise elamanga. Kodwa ngemva kokuthola uzibuse, babuyela ekulandeleni umthetho wesine, GC 578.1. Imbali leyi iyabonisa indlela ibandla leRoma elizonda ngayo isabatha lenkosi, njalo lalabo abalimelayo, njalo lamaqhinga abawasebenzisayo ukuphakamisa usuku abazibumbela lona. Ilizwi likaNkulunkulu lifundisa ukuthi izehlakalo lezi ziza kuphindwa nxa ibandla leRoma lamanye amabandla azabambana ngoba befuna ukuphakamisa usuku lwangesonto. GC 578.2. Amazwi esiprofeti atholakala kusambulo 18 ayeveza ukuthi umbuso owenzwe njengesilo esilempondo ezifana lezewundlu uzakwenzwa umhlaba labakhileyo kuwo, ukuthi bakhonze upapa weRoma yena ovezwe njengesilo esifana lengwenyama. Isilo esilempondo ezimbili sizakuthi kwabakhileyo emhlabeni ngabasebenzele umfanekiso isilo, njalo sizaqhubeka sitshele bonke abancinyane labakhulu, abanothileyo labayanga, abakhululekileyo lezigqili, ukuthi bamukele uphawu lwesilo. Sambulo 13:11-16. Kuveziwe ukuthi ilizwi lase-Amerika yiwo umbuso omelwe yisilo esilempondo ezingathi ngezewundlu, njalo lokuthi amazwi lawa azagcwaliseka lapho ilizwe lase-Amerika elizabeka khona umthetho wokuthi abantu bakhonze ngosuku lwangesonto. Ibandla leRoma elizigqaja ngokuthi lusuku olubonisa ukuthi libani lilamandla aphezu kwakaNkulunkulu. Kodwa esenzweni lesi sokukhonza upapa, ilizwe lase-Amerika alisoze libe lodwa. Indosela yeRoma emazweni lawa elalibusa kiwo lokhe isesekhona lakhathesi. Amazwi esiprofethi aveza ukuthi lizathola amandla alo futhi emhlabeni wonke. Elinye lamakhanda aso kwakungathi lilenxeba elibangela ukufa. Kodwa inxeba laso laphola umhlaba wonke wasilandela isilo umangeli. Sambulo 13:3. Ukufaka kwenxeba elibangela ukufa kuchaza ukuwa kombuso wabopapa ngomnyaka ka-1798. Ngemva kwalokho umprofeti uthi, inxeba laso laphola umhlaba wonke wasilandela isilo umangele. UPawuli uyaveza ukuthi indoda yesono izaqhubeka kuze kuyefika ukuza kwenkosi kwesibili. 2 Thessalonians 2:3-8. Kuze kuyefika ekupheleni kwesikhathi uzaqhubeka ngomsebenzi wakhe wokudukisa Njalo uMambuleli nxa ekhuluma ngesihlalo sikaPapa uthi bonke abakhileyo emhlabeni baza kusikhonza ngaphandle kwalabo amabizo abo alotshwe encwadini yokuphila. Sambulo 13 verse 8. Emhlabeni wonke uPapa uzakhonzwa ngenxa yokuhlonitshwa okuzanikwa usuku ngesonto lwangesonto. Olweyame kuphela phezu kwamabandla eRoma. GC 578.3. Kusukela emnyakeni ka-1850, abafundi besiprofethi elizweni lase-Amerika baqala ukuhambisa amazwi lawa emhlabeni wonke. Phakathi kwezehlakalo ezenzakalayo lamhlanje, kuyabonakala ukuthi amazwi lawa asegcwaliseka ngesiqubu esikhulu. Kubafundisi lamabandla akhonza ngesonto, lokho kulamazwi afanayo okuzama ukusekela usuku lwangesonto, njalo bayehluleka ukuveza ubufakazi beBhayibheli obusukela ukukhonza ngalo. Njengabaholi bebandla leRoma abazama ukusebenzisa izimanga zamanga ukuthi kubonakale sengathi kwabekwa nguNkulunkulu. Amazwi okuthi ukwahlulela kwaNkulunkulu kwehlela abantu ngenxa yokwephula kwalabo isabatha langesonto azakhulunywa futhi. Nakhathesi sebeqalile ukuwatsho. Njalo imizamo yokubeka usuku lwangesonto njengosuku lokukhonza ilokhu ikhula nsuku zonke. GC 579.1. Ibandla leRoma ligcwele ubugqili njalo lemfihlo eyisimanga. Liyenelisa ukubona okuzakwenzakala kungakafiki. Lilokubekezela ngoba liyananzelela ukuthi amandla amanengi ayalihlonipha. Amabandla amanengi ayalihlonipha ngenxa yokwamukela kwabo isabatha lamanga, njalo balungiselela ukulenza ukuthi libe ngumthetho ngendlela ezifana lalezo elalizisebenzisayo ngokwalo endulo. Loba abaphika ukukhanya kweqiniso bazadinga ukuxhaswa libandla leli ukuthi benze usuku lolu olasungulwa yibo lubekwe njengomthetho. Lizawaxotsha amabandla lawa ngenkulu intokozo ngoba besenza intando yalo. Ngubani ozwisisa ukwedlula abaholi bebandla leli indlela yokuphatha labo abangafuni ukwenza intando yebandla? GC 580.1. Ibandla leRoma lazo zonke inhlanganiso abalazo emhlabeni wonke libumba inhlanganiso eyodwa edalelwe ukufeza injongo zikaPapa. Izigidi zezisebenzi zalo ezisemazweni atshiyeneyo sifundiswa ukuba bonke baphilela ukuthokozisa uPapa. Akukhathalekile ukuthi baphuma kuliphi ilizwe kumbe uhulumende. Kumele bamukele amandla webandla njengokuthi aphezu kwawo wonke amandla. Loba bengathatha izifungo zokuthi bazalandela yonke imithetho yelizwe, kodwa ngaphansi kwakho lokhu kuleqiniso lokuthi balalele ilizwi eliphuma eRoma elibangela ukuthi benze lokhu okujabulisa umholi walo kuphela. GC 580.2. Imbali iyafakaza ngamaqhinga ebandla leli wokuthola amandla emazweni atshiyeneyo. Njalo ngemva kokuthola amandla laliqhubeka ngokufeza injongo zalo. Lobo kwakusitsho ukuthi babhidlize ababusi lamakhosi njalo labantu bamukele ndawo bakuleyo ndawo. Ngomnyaka ka 1204 upapa uInnocent 3 wenza ukuthi uPeter 2 inkosi yaseAragon yenze isifungo esilandelayo. Mina uPeter inkosi yaseAragon ngiyavuma njalo ngiyathembisa ukuthi ngizahlonipha njalo ngithembeke phambi kwenkosi yami upapa uInnocent lakulabo abazathatha isikhundla ngemva kwakhe abebandla leRoma njalo lebandla leRoma njalo lokwenza ukuthi isizwe sami sihlale sihlonipha yena njalo sivikela inkolo yaseRoma njalo sivulale bonke abaphikisa lenkolo leyo. John Dowling, The History of Romanism, B5CH6, Section 55. Lokhu kwavumelana lamazwi aveza amandla kapapa weRoma, awokuthi ulemvumo ngaphansi komthetho eyokukhipha ababusi, njalo lokuthi ulamandla okwenza ukuthi bonke abangaphansi kwakhe bayekele ukuhlonipha ababusi abangalunganga. GC 580.3. Njalo kumele kukhunjulwe ukuthi abaholi bebandla bazitshaya isifuba ngokuthi ibandla leli aliguquki. Imfundiso njalo lezenzo zikaGrigory 7 njalo loInnocent 3 lokhe ziyinsika yebandla leRoma lalamuhla. Njalo ngabe leli belilamandla beliza kwenza ukuthi imfundiso leyi ilandelwe ngokufana lalokhu elakwenza endulo. Amabandla lawa akhonza ngosuku langesonto awakwazi akwenzayo njalo befuqa ukuthi kufakwe umthetho wokugcinwa kosuku lwesonto ngcwele elizweni lase-America. Nxa babelokhe beqhubeka ngokuzimisela ukwenza lokhu, ibandla leRoma lona lihlose ukuvuselela amandla alo elawathathelwayo. Kungafakwa umthetho elizweni lase-America wokuthi ibandla lilamandla wokusebenzisa lokulawula amandla elizwe. Lokuthi imithetho yokukholwa iyaqiniswa yimithetho yelizwe. Ngamafitshane ukuthi amandla ebandla lawelizwe yiwo okumele alawule imizwangedwa yabantu. Ibandla leRoma lizaqala ukubusa ilizwe leli. GC 581.1. Ilizwi likaNkulunkulu lisinika isixwayiso mayelana lengozi ezayo. Amazwi lawa angayekela ukulalelwa. Amabandla lawa efuqwa ukuthi kwamukelwe usuku lwangesonto azafunda ukuthi ziyini injongo zebandla leRoma kodwa kuzabe sekungasabuyeleki emuva njalo bese ziphosela phakathi komjibila walo. Ibandla leli lokhe likhula ensitha ngokuthula. Imfundiso zalo zilendosela ePhalamende, lasemandleni, lasemabandleni, njalo lasenhliziyweni zabantu. Lokhu lisakha izakhiwo zalo endaweni ezifihlakeleyo, lapho ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzeka endulo okuzaphindwa khona. Ensitha kungela muntu obonayo, lokhe liqinisa amandla alo ukwenzela ukuthi nxa isikhathi sesifikile lihlasele. Kuphela elikudingayo isimo esifaneleyo njalo banengi abalinika lokhu lakhathesi. Sizabona masinya njalo sizwe ukuthi injongo yeRoma ivele iyini ngokweqiniso. Wonke umuntu ozakholwa njalo alandele ilizwi likaNkulunkulu uzakwamukela inzondo njalo lokuhlukunyezwa. GC 581.2.